ababuthiwe abaseHarare zebotshwa bewe in a private place and ayilambi ngemopha ukuthi kumele ihambe kuyirejista niyefikele kuzemapholisini so forth even though we had already did that same with us in Bulawayo we had but very same arrangement sihambile ku-private venue yethu ufika khona ngabe sihlanje vele kulamapholisa kulo-military intelligence kulama-fly orders and so forth they were there to tell us ukuthi no you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza kumsimbi
mnumzana mthusa lungathi ngalokho kuthiwa ngabanye benu be-CCC
iZimbabwe yilizwe elingashoda mina Republic ilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento etshengisa ukutshengisela kumele ayenze okuhlambisela ukubhala incwadi etshela amapholisa ukuthi ozalwa ngukhombina mbati lakwenza nini ekhathi sidi umthetho wangkhona usuka unike ipholisa amandla okuthi avume ukuthi yenza nini lokhu elifuna ukuyenza kodwa sawunika amapholisa kundikuza abanjani ukwenzela ukuthi yakho into yakho yinza kasizile futhi uthinwe ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze kodwa kulamalanga acelwa ngawo ngize kwazi njalo ukuthi amapholisa asebenza laba abathatha izinto ebantwini bekwazi kulama-keep-up of izinto eziplanwayo esithi lizwini ukungahunga lathi kithi kebanjanizalesi besekukutsheni ukuthi hhayi ubani kudidini lapho lihlala khona ngoba sizile ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-soil to apply the commemoration yaka-16 Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa i-Agasti 2024.
Nanso indaba mnumzana Moyo,
mina mboni nami it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zokudlakela when they just want to commemorate the day of the African child bona sebecabanga ukuthi omntana sebefuna ukuthi besihlalweni.
Umnumzana Mthusa uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwa ngokwazisa amapholisa
khonokho kuwongo kakhulu ukuthi bekukhulu ukuthi thiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu njelile and futhi umthetho wakhona ma usitsho ukhuluma on i-public gathering and laphana behambile bekukupublic ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-private place and then ukuthi usithi yona umuntu lwana wefuna ukuze ukwenza umsindo esendlini yakhe u-applied but amapholisa wayenza kokutshintsha ngelasilimisekezo i-command from esekusebuilding nale Harare.
Sesibuya kuwe mnumzana Mthusa, uke wakhuluma ngokwe-SADC
esikhathini esekujike ukhetho lakiye ukhetho lolu ukhetho luthelile sibone ukuqamukaqamuka kwabantu abe-TPC abalebeshithi sebeyibhuliwe abalebeseyiqala lemakasho ukuxothana ephalamenti besenzayo sobone ngokwabo abathembani nabe into yinsekangaka into engelanto enesingibengile phakathi hawu yindaba into yankhona isenza icashile yindaba into yankhona itshintshe izenu nelakileni ngenxa yokuthi yawo thina ama-message ade sethuleta kuma-inbox okuthi abantu asambele endaweni enje lakhona asayenzi sihambe enzini kalidazi bantu ngoba kunabanye asebetshengisile ukuthi sele singaphi phansi i-message yakho lo ade khombina wabhala ukuthi it our time as young people let's do it idonknow ukuthi ikini lokwenziwayo nxakwi-commemorata ngi-remember i-vomitiyeplisli-national-executive kodwa ngizela kobulawayo kuleminye imihlangano yesithi ivalelwayo nje njengelipilisi esasifuna ukuwosa khona ama-minister yenza i-interface ipholisa yalala yathi yona alinike layo imihlangano yesakati ngoba kuyabuya ivali kabongameleli ibandla afuna ukubuya khona pha yona ikanzelabongameli ufuna ukubuya khona phezu adresa abantu bae because ongarunup of the-election yathi i-different yethu labo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigijini sifake kumaphisandaba asigijini sifaka kubo-twitter sihle sikulungise indawo simelele another opportunity yingayi imihlangano abaseleyenzile adisenza nkosalobi nothibaya province by province ibona ngani ngabe thiwa ipolisi kumbe izalipheti ayikufunise noko ngaukhiyete njakazi
lokho engikuye mnumzana Mthusa. Siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula abanye bathi batshayiwe.
Angiyeke ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba angikwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso kumbe ngabe kuyini ngibona ngabe ngimbuzo oqakathekile
kakhulu. Nxa bebonakala beqhula kuma-video ke
esake sabona ama-video akudala namjambo beqhula esika-right sasa ithekhoti yese siyekhoti eqhula esikalesi kungamagini okuvame ukutshengisa ukuthi kwenzakala mpathilethe lokhu angikwazi kuyenzakaleni so angifuni ukuthi angenza nakho but sesike sabona ama-gini anjengawona lawo ujayele lo siyakwazi ukumfundakala
abantwana abachayiwe umfundoda uyakubona konoko but ukuthi I cannot comment because they know ukuthi umthetho abathi umthetho usebenza nawusebenza kwabantu be-opposition kuphela umthetho wabo awusebenzi kwabezabo uthi baya-ekha qhamukile omunye befracture enyaweni but angazi ukuthi abantu bezanupefas bafabe benjani engqondweni zabo nxabe bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka so hatiness ubuhlungu khulumphi nje ninzeso kalethi inyendeni ziyahlihlwe nisho nami ukuthi ngizwe omunye umntana you might be zanupf thinking that you are the master unkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming akuna malanga nje athize nje ilanga liyezi because njengabo singakhuntana umuntu kusizisa ubuhlungu and they are pushing us to the end banabapush us okuklifuso ukuthi ukuthi sirivote against them this I can assure you
singathi gqiba mnumzana Mthuthu
ngigqiba nje ngiyamuzwa lapho mnumzana kungani sezondile kodwa into engingayitsho ukuthi ukuzonda kwabantu be-triple c kuvulekekile ngoba kuyihayihlaba yokuzonda ngalo kumele bebekwazi ukuthi ayibala monopoli yokuzonda ngathi kuzabepef njengamayubekaupef nemthet kanjalo siyakwanisa ukuzonda njalo kanjalo ngathi thina besithi umuntu enkulu ekugcineni ibizweni abhenise izintelele zenzakalayo ezihlanganisela abantu abadilitela amapholisa ngamathi amapholisa ngasesifaka i-minimum post sokuthiwa kube nekhoda but engingishiyo kujayele lokho but engingakutsho mina ezweni lezimbabwe niye ukuthi bakithi umongameli upresident emerson mnangagwa niye umongameli welizwe ile msebenzi eminingi ayenzayo lapha asiminisa khona wonke umuntu ezimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabanikazi abanikazi elizwe yini lawo kungabe ngowe-peoplec ngabe ngowezanupf ingayaphikanja buyani kuhlanganele ndawoni
hayi ilizwe kumele sinyaeni sonke umongameli wakumayenza into erongumongameli yenza into erong so condemn the police brutality kazimbabwe nithi kumele ukukondeme lokhu njengomnuti because it's wrong
kuyazwakala sibili hayi kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident emerson mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu so lawe ulelungile lokumtshela ikhulume ukuthi hayi umongameli kumele senze so kunde usebenzise ama-representative akho akho nasephalamenti kuvumelekile njalo izimbabwe ine-democracy kuba izinjani yabo
maybe ngunelson uchamisa u-advocate nelson uchamisa so asiki emerson mnangagwa thank you so much.